siyabonga jahalezansi Chris Gande lichona njani emakhaya hikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Edgar Lungu uhlangana nalo umongameli Robert Mugabe eHarare esithi uzedinga ulwazi kumgabe. Umkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai uhlangana labantu abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula eMashonaland Central. Inhlanganiso ye-European Union ithi izakhangelisisa udaba lwezitshenziso zikamongameli Robert Mugabe kumalanga alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Edgar Lungu uhlangane lomongameli Robert Mugabe eHarare namhla bekhulumisana ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ulungu uthe ubezedinga njalo lolwazi kanye lokuhlakanipha kumongameli Mugabe. Ekufikeni kwakhe eHarare International Airport, umnumzana Lungu wamukelwe ngumsekeli kaMugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa.
U-president wethu ebandla le-MDC babuMasirayi useMashonaland Central ukuthi ayephathisa izizalwane zaseZimbabwe ezihlangane lodubu.
Uxolo ngalokho, kunjalo nje umkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla uhlangane labantu abadilizelwe imizi lizulu lesikhukhula eMashonaland Central wabapha uncedo lokudla, ingubo, amatendelo kunye. Ekhuluma labantu laba eNyambuzi Village eMbire, umnumzana Tsvangirai uthe uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo labo kumele bephathise. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MTCT, unkosazana Tabitha Khumalo.
U-president wethu ebandla le-MTC babuMasirayi useMashonaland Central ukuthi ayephathisa izizalwane zaseZimbabwe ezihlangane lodubo lwamanzi ezikhukhula. Akwenzeleyo khonokho yikuthi njengoba siyabona ukuthi uhulumende wezanu-PF yena akalandaba labantu njalo bengazilungiselelanga ukuthi leli zulu elibuyayo lizaba lomona, njalo bengabhanganga le mali eceleni ukuthi balungisele lokho. Njengebandla le-MDC, president ubone kuqakathekile ukuthi ayezame ukuthi ayephathisa laba bantu, ngoba kakusincedi ukuthi sibe lokhu sikhala khonokho imvijana lapho esiyitholayo uyazama ukuthi ayefika khona ukwenzela ukuthi siphathise lanxa kungazongiphathisa isikhathi eside. So yikho sokuzamayo ukuthi sincedise izalwane zaseZimbabwe, ngoba izani yona ngokwayo kayilandaba nomuntu walapha ekhaya, balendaba lokuthi babe ngabahuquluzi amasela okhe beyintshontsha izimali ekumele ziphathise izulu.
Wona unganani umonakalo obangelwe lizulu lelo?
Umonakalo wangikhona umkhulu kakhulu, ngoba singakhangela kwezenhlalakahle laba bantu nalapho kokulala kabasela, abanye izigulane, abanye banomkhuhlane wengculaza osekusitsho ukuthi iningi labo bazakwehluleka ukuthi banelise ukuthi bayethola amapilisi abo. Sonke siyazi ukuthi umuntu onengculaza angehluleka ukuthi ayethole amapilisi ngezikhathi omele athole ngazo, uyenza lokho kuthiwa uyadefaulta, okuzatsho ukuthi iningi labo ukuthi babuyele kukhosi le kade belayo iyabe ingasasebenzi. Njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela lapha uhulumende waseZimbabwe akanakwanelisa ukuthi abantshintshe laba abantu bangene ku-second line treatment, ngoba bavele kabanamali yokuthi bathenge lawo mapilisi.
Unkosazana Thabita Khumalo ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT. Sixoxela eseGweru. Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukukhangelisisa izibopho zawo zezitsheziso zenotho owazifakela umongameli Robert Mugabe, umkakhe unkosikazi Grace kanye lezinye iziphathamandla zebandla lakhe emhlanganweni ozaba khona phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Abazi ngokwenzakalayo kumanyano we-European Union bathi amalunga alumanyano angamachumi amabili la 92, 28, ehlukene ngembono phezu kwezijeziso lezi okuhle kwabangwa ngamandla ngokukhethwa kukamongameli Mugabe ukuba ngumgcinisihlalo we-African Union. Umcabango we-AU wokukhipha lezi zijeziso usolwa kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa abezanu-PF bona bathi bezivele zingekho emthethweni lezi zijeziso, ngalokho kumele zesulwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ixhuku labasekeli bebandla leZANU-PF eHarare namhla lenze ubudlwangudlwangu kwaze kwamiswa ukuphawulwa kohlelo lokwakha amabhizimusi okwenziwa ngosomabhizimusi bakwele China. Abasekeli beZANU-PF laba bathembise ukuchaya amakhansila lezisebenzi zikamansipala weHarare ebezikhokhelwa ngusiba lukhulu waleli dolobho uMnumzana Dendai Mahachi nxa lumkhosi ungaqhubeka kungelamphathintambo wezabelo uMnumzana Ignatius Chombo obekhangelelwe ukuba ngumhlonitshwa kodwa ongasenelisanga ukuba khona. Abasekeli beZANU-PF laba bebekhokhelwa ngukhansila othiwa ngumnumzana Martin Matinyanya. I-Studio 7 ibuze umsekeli kameya uMnumzana Thomas Muzuva ukuthi uMatinyanya uzajeziswa na ngodaba lobudlwangudlwangu lolu, kodwa uMuzuva uthe lokhu kuzabonwa libandla leZANU-PF. Izakhiwo ezifuna ukwakhiwa yinkampani ye-Consortia International zibalisa imisika yamaflimaketi, amabhanga, izitolo lezinye izakhiwo embare. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo kansila womuzi weSouthaton eHarare uMnumzana Peter Moyo othi abasekeli beZANU-PF laba bebesethesa ikansili icala lokukhankasela usekelo.
Into ekhona ikuthi uminister uChombo bekufanele namhlanje abuya yenze i-ground breaking ceremony abefanele yenzwe eMbare. Kulamaflata akwayo khona ngale, kulamachina afaka imali, so afuna ukuba lokho besakha ongathi njengamashops ukwenzela ukuthi khona abantu bathole lapho abangathenga khona bengayanga kathana. Uminister akasakwanisanga ukuthi khona abuye, uqile sekambeka sebizwe somewhere emhlanganeni wakhe wayehlele ukubuya. So abantu beMbare bakathi umuntu kade befuna ukumchaya ngumeya, nguye kade bemfuna bangafuna omunye umuntu, bathi kuthiwa khona uyakampena. So asiqalisa ukuya nabantu ba okokuthi ucile sivele sokwehlula konke.
Manje amapholisa akababizwanga?
Amapholisa angaze abe khona, angaze abe engekho, kuyafana nokuthi sisavele abakho, ngoba vele uyakwanisa ukuchaya ukulawe bekhona, kabayenzi lutho, abakwanisi ukwenza lutho, ngoba i-lawlessness esiyenzakala ikuthi kona lamapholisa kasela power, akusela ngilithi ubani, amapholisa abekhona silini, but ngakuukuthi khona wena uchayiwe nguwe ongabotshwa. So kufuze uzilimukele wena ngokwakho ukuthi khona lapha fuze ngizivile banikele kumbe ngilithenge vele ngingahlangani lapho.
Manje sekuthiwa kuzenziwani kuzaqhubekela phambili na?
Akusaqhubekeli phambili ngoba umu-investor kumele ayevele sewarid ukuthi khona kathi mina ngaba lokho ngifake imali eningi kangaka xa into zimi kanje, so ngiyaqina sengilahlekelwa imali yami. So sithe khona thina hhayi u-Dr. Mahatsha ahambe ayokhuluma laye emtshela ukuthi khona hhayi i-ground breaking ceremony asayenzi, saqhubekele phambili sakha sizayenzi i-official opening kuphela xa seqedile. So akazame ukuthi amkonfuse ngoba laba bantu bayizithuda akakwazi le nto abayenzayo. Fanesa ubake kwenzakala khonoko u-Brigade efuna ukubalungisela ama-flats empare laphana ukuthi babe la ma-flats amahle a-right during i-time kameya Masunda. Layenza khonoko u-Brigade wadathi ngani kwenye indawo esingakwazi ukuthi sincedise abantu, kade siyancedisa abantu ezwanaseko bayakha bayaphambili. So naba abantu laba bempare laba badlala i-politics buchaka.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela imidlalo yeAfrica Cup of Nations, ikakhulu sikhangela ifinal ekhona ngesonto phakathi kweGhana leIvory Coast. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Okwamanje sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weLemelika uMnumzana Barack Obama uthi akumelanga ilizwe lakhe ligijimele ukungenela kundaba eziningi-ningi eziphatha amazwe omhlaba. Embikweni awethule lamhlanje, umongameli Obama uthe indlela okumele iphathe izanhluphe zamazwe omhlaba okugoqela ukulisana lamalwe cacha wesimoslem owedlulisa amalawulo awe-ISIS kanye lokufuthelana phakathi kwelizwe lakhe lamazwe afana laboRussia, i-Ukraine kanye leChina. Iqembu labahlamuki besishiya etelivikwa selilungiselela ukuthatha intambo zombuso kwele Yemen ngombiko othi selichithe idale lephalamende njalo selibumba idale elizaphatha intambo zombuso. Embikweni oyethulwe emsakazweni kamabonakude, ibutho leHouthi leli lithi lizabumba njalo idale leNational Council elizathatha isikhundla sedale lephalamende elilamalunga edlula alikholo lamashumi amahlanu 551. Kulesi dumbu ezingamashumi ayisithupha lanye ezifunyanwe sezonakele kakubi endaweni ebitshiselwa izidumbu edolobheni le-Acapulco kwele Mexico lamhlanje. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi kazikabikwazi ukuthi izidumbu lezi zingaba ngezabantu ababulawayo kumbe ngabe muli ezazicele ukutshiselwa izihlobo endaweni le eseyavalwayo. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe, yenjini yendizamtshina yakwele Transasia ewe yatshayeka kwele Taiwan ngolwesithathu yabulala abantu abangamashumi amathathu lanhlanu 35 ibikwa yehluleke ukusukumisa lendizamtshina ngesiqubu okumele isukume ngaso. Lokho kuphume embikweni wabacubungula imbangela yalingozi. Iziphathamandla zohlangothi lokuhamba kwendizamtshina eTaiwan Aviation Safety Council zitshele umhlangano wentathelizindaba ukuthi amazwi omtshayeli okugcina aveza sobala ukuthi indizamtshina le iqalise ukuba lodubo kungakedluli umzuzu isukumile egcekeni lendizamtshina. sibuyele ngasekhaya siye kontutho ziyathunqa. Ikhansili yakobulawayo lamhla ihlanganela bathengisa impahla ezichiyeneyo kuleli dolobho amavendors behluza udaba lokunanzwa kwamalungelo abo kanye lokuthi labo abathengisa ngokungekho emthethweni bengaqhuba njani umsebenzi wabo besalindele ukuthi ikhansili ibanike indawo zokuthengisela. Lokho kulandela isiqondiso sikamphathintambo obona ngokwabiwa kwezabelo umnumzana Ignatius Chombo esokuthi abathengisa ngokungekho emthethweni kumele besuswe esitaladeni emadolobheni wonke elizwe. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubelo Councillor Monica Lubimbi, umgcinisihlalo wekomiti ye-Health and Housing Committee kuli kansila obe kulo mhlangano.
Esikhulethe association lezikhiya kayibuye ngathi ebantwini emadokthini azasizila ethawuni ngoba bonke abantu abanezikhalazo bangathi bakithi abanamali ye-transport o-transporter 24 emadokthini fethu. Njalo izikhiya izitho ukuthi khona bona into abayifunayo kuyini sibancedise thina njengama-councillors. Bakuvumile bathe khona hayi bebengananzeleli ukuthi bayenza iphutha kuthi ukuthi sebezabuya kithi ngoba silawo sifile especially ama-market ama-vendors kangene ema-market so i-market iyodwa nje ayila muntu emalokithini kuphinda babuye ngai bezokhuluma nama-vendors emalokithini bengasibizeli ngaphi ethawuni ngoba most of the vendors asilawo ama-5 rand okugada.
Kodwa litheni ngokuthiwa ngumphathi intambo omnumzana Chombo ukuthi kumele basuswe ezitaladini?
Hayi, ezitaladini sithe khona la kuhlupha ngani? Kuhlupha ngokuthi khona nanti abona ukuthi iningi yabo vele kayisibo bakubulawayo. Bafika ngabo-12 njalo akula ma-toilethi banabantwana. Abantwana babayisula phapha ngabagezilezi lezandla. Kuzaba nekholeka outbreak wobulawayo. Bafikela ngale koshasha. Uyabona koshasha erenkini. Yikho sithe khona nakababuye ngale emalokithini. Bengasaphelela ngathi ayithawuni ngoba ethawuni kakula zambuzi bangenela ngaphi bangenela egangeni ikobenisa around ithole kuzukuthi ihlambu lekhalitsha libona lapha uthi alidomba kule nkalakatha ayingcekezayo yomuntu phambane.
Ye, ngezinye indlela akula muntu othengisa ozaxotshwa ezitaladini?
Hayi, akula muntu othengisa ozaxotshwa ezitaladini ngoba kasisela indasizi bazamphisa njalo iningi safundiswa ngamatomatisi. Into ekhona yokuthi ukuhlanzeka bathole ini ukuhlanzeka kwenza ukuthi umuntu laye azive siba netshintshi lokuthi ayithenga lokhu awuthengisayo hayi konke ehlale engcolile engalapha zakhe zakhula izandla nxa isevele esambuzini ukuthi laba abakhona kathesi bazithengisela nje khave ulamvumo kababhadali ngapha bazihlalela lapha bafuna khona ngo-Cape Clock babuyela lapha abahlala khona.
Lo ngu-Councillor Monica Lubimbi, umgcinisihlalo wekomiti ye-Health and Housing Committee kukhansili yakobulawayo. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhonale kwabulawayo. Imidlalo ye-Africa Cup of Nations ifika komlindo uyacina ngesonto lapho iqembu leGhana elizanqikilana khona lele Ivory Coast kufinal. IGhana yenelise ukungena kufinal izolo ngemva kokubhaxabula i-Equatorial Guinea nge-3-0 emdlalweni opheleso kulodlakela. Abasekeli be-Equatorial Guinea bechaya njalo bejikijela abasekeli be-Ivory Coast. Sixhume incwethi kwezemidlalo u-Ezra Chisaspanda wasola kakhulu udlakela lwayizolo.
Lokhana kusiyangisile kakhulu kuyangise i-Africa kuyangise ibhora kuyangise kakhulu lelizwe lwakhona kuthiwa i-Equatorial Guinea. Ungakhohlwa phela ntongo ukuthi i-Equatorial Guinea ithethe limdlalo emva kokubana ke iMorocco yesaba ukuthi amaqembu e-Africa azodlalela kwele iMorocco esithi yesaba i-Ebola. Ngakho sokucelwa ke i-Equatorial Guinea ngelizwe eliceliweyo bekumele ukuthi bakwazi ukuthi baziphathe njani uze bangayangisi imidlalo idlale kakahle. Into abayenzile imbi kakhulu iyanyanyisa ukuthi ama-supporters zeGhana bewajijila siyakwazi emabhoreni kuyafiwa ibhora ngumdlalo awumelanga ukuthi abantu babulalane kodwa lokana kwenzeka lizolo nje kulebuye lenhlanhla enkulu ukuthi ke abantwana ke akusela mntoli imali waseGhana kodwa intimbi kakhulu
singabona yini ele Equatorial Guinea ile jeziswa zinhlanganiso ezikhangelane lezenguqu
kakhulu isijezo siyeze sikhulu isijezo kungenzakala ukuthi bayahlatshwe sibili iminyaka emihlanu bengavunyelwa ukuthi badlale ngoba kubhaliwe emthethweni yasecave le ndawo zonke ukuthi-ke ungavele kwenzakala into enje ikakhulu i-violence kwi-international game enjiyana kumele ukuthi kuthweke ilizwe langikhona liyabhana
Bula Sangoma ubona izalankomoni phakathi kweGhana le-Ivory Coast ku-final
Finally leke ngathi abantu baningi yathi beyikhulekela ukuthi yenzakale phakathi kweGhana leqembu lele le-Ivory Coast iqembu le-Ivory Coast labadlali-ke abaxotisileyo sebedlala emidlalo emikhulu abanjengeyabo Yaya Toure laba-ke sukulesikhathi eside ingakange inqobe-ke le-Nations Cup ngakho-ke kuyangitsho ukuthi ilizwe labadlali-ke abazibhola ngale ndlela ingazake ithathe-ke inkezo yase-Afrika sokukhalela ukuthi izadonsa ngamandla ungakhohlwa ukuthi umqeqeshi wayo lwana eqeqesha iZambia eminyakeni lana-ke empili eyadlulayo emithathu nguyanqoba yileza Zambia kathi zingesiqeqesha leli qembu ke le-Ivory Coast sikhangelele ukuthi lizanqobela eGhana eleGhana leliqinile abantwana ka-Abed Phele laba bababili-ke uJordan la-Ayulo badlala kakhulu kodwa-ke hhayi ngibona ngale-ke i-Ivory Coast izanqoba iqembu leGhana
Ezra Chiso Spanda yingcwethi kwezemidlalo njalo ngumsakazi odumileyo siyabonga Chisa sixoxela yeke ekobulawayo Sokuyile siyasikhathi sokubala incwadi zenu elisithumela zona balaleli ku-email kumbe ku-WhatsApp kanye la ku-Facebook siphethele evela kunagugu lamhlanje yena othi siyabonga abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo lisazisa ukwenzakala kwelakithi bakithi siyaphela ngama-road accidents imigwaqo kayikho silomgwaqo osuka ePlumtree usiya eVictoria Falls via Chefunye kulobunzima imoto zigijima one day amathaya akusela siyadubeka bakithi ngiyabonga ngonagugu lowo lathi siyabonga nagugu enye incwadi yile evela kumlaleli othi ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7 igama ngoPetros Nyoni Basakazi ngithanda ukubonga umsebenzi eliwenzayo. Sithi phambili ngomsebenzi. Msakazi, ngicela ukubulisa izihlobo labangane ekhaya eRiverton eBambanani ePentagon. Hayi ke siyabonga. Uyaqhubeka lapho uthi eAlpha eFilabusi ngithanda ngilithanda lonke. Ngithi phambili ngohlelo. Ngiyabonga msakazi. Hayi ke lati siyabonga Petros Nyoni. Kubekani lisithumela incwadi zenu khonapha abalaleli libulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa ngokwenzakalayo endaweni zenu. Woza Friday, sesilugqiba ke uhlelo lamhlanje ngeWoza Friday lapho silomasikandi uThobane Kabazela insizwa edabuka emaphisa ekheziphela uThobane leqembu lakhe le amacwane amahle bethu leidlalade elitsha elithi emaphisa uBenedictine Hlapho usethulela loludaba eseJohannesburg kwele South Africa
Kulalila khaya
Thobane Kabazela uzelwe eBhalagwe emaphisa ngo-1990. Ngo-2005, impilo yamthatha yamuthi qithi konongoma eMzantsi Afrika lapha gcina esisaziwa njengentshantshi kwezomculo nokugida. Ngemva kwesikhathi eside ecula lamanye amaqembu, ngo-2014 usungule elakhe elamachwane amahle lona eselikhiphe idlalade elitsha elithi emaphisa. UKabazela uthi ukucula umasikhandi yisipho asithola kugogo wakhe esasemncane.
Mina ngule nogogo kahle hle ugogo wami uMaxaba ozala ubaba ube sithungela nje lamabheshi unyana la masaka la esenzela wona bengigida kakhulu mina ingoma efana noNtondo lemnyama umpalanya nampalanya ingoma eyiningi nje lezo sikhule ngazo thina ngoba sakhula ngase ngithi uma ngifika la eGoli ngase ngixhumana nensizwa eyiningi edlala uMasikandi ke nami ngase ngithi ngcono ngihambe ngalolu nyawo
dalade lakhe litshaleli lengoma ezilitshumi lambili kukhona le isibili ethi mama lapho abonga khona unina ngokumondla phansi kwezimo ezinzima. Kuleyona etusizi uthi ukhumbula abafowabo abangasekho emhlabeni. Ukhakazela uthi yena ucula ngakubonayo kanye lakuphuphayo. Uthi isifiso sakhe ukuthi enze iDVD eza kwenza abalandeli beqembu lakhe bangezwa kuphela kodwa baphinde bathole lokudla kwamehlo. Uthi ke lokhu kusemandleni abalandeli bakhe njengoba uxhaso lwabo kuyilo olumupha izandla zokufeza la amaphupho.
Abalandeli bakamaskandi bonke jikelele iAfrika yonke besicela ukuthi nje isupport yenu niwathenge njalo amaxhona amahle. Yebo itola awatholakala kodwa ngicabanga ukuthi nazotholakala nje ukuya kwesikhathi. Sithenge original ama-CD singathukani silandele nje umculo wamaskandi.
Ukhabazela leqembu lakhe baphuma enkundleni ngale ethi emaphisa lapho athi loba esesicucwiza isiZulu size siphume ngamakhala akayikhohlwanga imvelaphi yakhe.
Bathwana amahle niphuma abafa
yemaphisa le
niphuma abafa
yemaphisa le esindaba sasepalazwe.
Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Dlapho.
Yaphoyi kunze emnyama kwanyakazi itabazakithi ubhalabho nozamanyoni bahlabeka banomuntu. Nayo inkunze ephuma igulukudela ehlathini iphupha amangwegwa tatazela abafanyana bathi yeke sayimela thina leyo masekunjena. Insingize ekhala emagcweni akithi emini libalele uye kwavuma insizwa netokaza ngakithi zathi dala sabona labafana bamaqwalo bekhila imkhuba kabo nibayekeli manje. Ichube elimhlaza mina abafana balikhandela uzungu ubusungu nemini bezama ukubamba olwekhama kade bedlulele. Namphumalele ekhezi mapita sigodini sasebhala asifuthe indule mpeto kusanguye umnondo umzwemnyama fuyayo. Phela ngithanda ukhulu kakhulu ngoba phela ngiyabazi abantu uzobeza sebebheda sebethi ngimzwile sesithi loni he futhi lava
ye bagithi umculo kamaskanti uThobane Khabazela insizwa edabuka ekhezi leqembu lakhe amacwane amahle bahlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ye kuyajabulisa ukubona umculo kamaskandi ukhula kakhulu phakathi kwabafana bekhaya behlabela ikakhulu bese Johannesburg wele South Africa. Thokozo muhle isikhathi sesidliwe ngomankhoyi kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo untungamile inkomo libelwa busuku obuhle.